So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 16 kuNhlangula 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387.
Isihudo sisibulele kakhulu, amanzi lawo aphume engcolile, amanzi asesibulele.
Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngese-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo.
Uthi umele uthwangirayo, so akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli yakothwangira isebenza nathi.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selikhethe omne wabo kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ukuba lilunga le-National Standing Committee yalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo lisuka ku-383 laya ku-387. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu abane abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo ngabavele kwele South Africa. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane 54 kuthi asebefile labo balokhu bebane. IHarare yiyo ehamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150 abale coronavirus, ilandelwa iMasingo ele 49 kuzobuya isabelo seMatabeleland South. Sona esilabantu abangu 46. Pose bonke abantu ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngumkhuhlane we-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo. Inani leli lifakazwe ngumphathintambo obona ngendaba zakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube ekhuluma lalumsakazo. Lanxabe kungazaka likuhle ukuthi kuyini okubulala abantu kubagijimisa ngezisu, inkundla yesayithi ithi i-postmortem yomunye umufi iveze ukuthi ubulawe ngumkhuhlane we-typhoid. Izakhamizi zithi azila kuthandabuza ukuthi ziguliswa ngamanzi aphuma empompini engcolile. Zithi amanzi la aphuma elezicucu ezicatshangelwa ukuthi ngamaphepha asetshenziswa ezambuzi. Zithi zicabangela ukuthi ingcekeza ezambuzi yahlangana lamanzi anathwayo ngemva kokudubuka kwempompi. Sixoxele sakhamuzi seluveve esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Isihudo sisibulele kakhulu, amanzi lawo aphuma engcolile. Besiwathatha nje ukuthi njengoba besiswela amanzi ezimpompini, mhlawumbe ngamanzi akhona aphuma enjalo. Njengoba udubo lweZimbabwe liyasibulala amanzi siyawaswela. So bengicabanga ukuthi mhlawumbe nje ukuswela amanzi, amanzi aphuma engcolile empompini. Kade amanzi asesibulele, asibulele sibilokhu zwayo okuzwayo. Siphethwe yizihudo.
Endlini yakho konapho bakhona yini abaphethwe isihudo lesi ngitsho labo makhelwane bakhona obaziyo abagulayo
Emzini wami sonke siphethwe izihudo sigijima konapho omunye sithi lathi sonke siyagijima ilengane ezincane sengizenzisa ubuhlungu ukuthi kaumbe kusasa mhlawumbe zingavuka lazo ziphela umoya kubo makhelwane lakho kunjalo bagijima mcho kutsho akulakuma sithwele nzima khuluma nje so omunye wami umntwana uphakathi khonale esambuzini
Ikhansili ithi yona ihlole amanzi aphuma empompini ezindlini yathola ukuthi alungele ukunathwa galayo ingcekeza Ngokunjalo ithi amanzi angcolileyo angaba eligulisa ngamanzi eliwafake ezigubhini lithi ngalokho
Ayisilo qiniso lelo kade safaka amanzi ezigubhini siwanatha kade sawanatha amanzi ahlale ezigubhini iminyaka leminyaka akakaze kuyenzakala okunjengalokho kukhanya kwadabuka isiphayiphi kamazayi yahlangana lamanzi esiwanathayo yikho sokubangele ukufa lokugijima kwezisu
Inqabe lalele bona abekhansili kuyini ongakutsho kubo Ngoncedo bani elilufunayo
Usizo obesilucela kakhulu kwebe kansila njengezakhamuzi zeluve besicela amabhawuza abuye ngesikhathi esifanele bengawalethi ngobusuku ngoba sebehamba beblema amakhontena yethu beyazi into yabo abayiyenzileyo besicela amabhawuza abuye ngesikhathi langeli lamalanga afaneleyo sesikhathele ngento yabo ukuthi labo basilethela amabhawuza ngobusuku asiyezwe siyehluleke lokwakha lamanzi akhona Kune besilethela amanzi engcekeza besicela kukhansila kakhulu ukuthi kasilungisele lolu dubo ngoba lokho asebe kutsho ukuthi amakhontena wethu ngongcolile sokutshengisela ukuthi iproblem yabo bayayazi kakhulu abasilungisele le nkinga njalo iphayiphi yento engcolile ihamba njani le phayiphi yamanzi okunatha kungenelana ngapi kabalungisise inkinga zabo besicela amabhawuza ngesikhathi esifaneleyo
Leso isakamuzi selokichi leluveve kobulawayo esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Yebo, mthakazi omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwezikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwelemelika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Asihlanganeni lami uMike Gove khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libe lomhlangano walo weNational Standing Committee owakuqala eHarvest House izolo ngemva kokuthathela yeMDC alliance kaMnumzana Nelson Chamisa isigodlo lesi kumaviki amabili edluleyo. Umakhuphe utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi nguye osengumholi webandla leli njengokutsho komthethwandaba weSupreme Court. Uthe njalo amalunga ePhalamende alikhulu lantathu angena kuleli dale kweMDC Alliance asephansi kwebandla lakhe. Ekhuluma emhlanganweni munye umnumzana Douglas Monzora wazise ukuthi balakho ukuxotsha amanye amalunga aleli dale engekela ukulandela ibandla labo uveze njalo ukuthi sebekhethe amanye amalunga eNational Standing Committee agoqela umnumzana Manasi Tswangirai ongumne wabo kamoyi uMorgan Tswangirai ukuthi abe ngunobhala obona ngokuqhutshwa kokhetho uthe njalo umnumzana Elias Muturi sengumsekeli kamgcinisihlalo webandla kuthi umnumzana Gift Chimanikire yena usengumsekeli kamqoqi obona ngenhlelo zebandla. Umnumzana Chief Ndlovu uba ngumsekeli kamgcini Ngcebo kuthi umnumzana Khalipani Phukeni uba ngumsekeli wesikhulumeli seMDC njalo nguye osaphethe isikhundla sesikhulumeli okwamanje. Sixoxele uPhukeni yena othi lanxa uMonzora ethe umnumzana Manasi Tsvangirai sengunobhala ubona ngokuqhutshwa kokhetho ukusakhona okumele kulungiswe kulolo daba. Uthe njalo kuzavela sobala ngolwesithathu ukuthi amalunga edale lephalamende ngawabo.
Njobe chilo umama Makhuphe ukuthi ama MPs are under MDCT. Uzokwazi ukuthi ngolwesithathu ozonanzelela ukuthi ngolwesithathu kuzoba lokho sibiza sithi parliamentary caucus. Ama MP wonke akhangelelwe ukuthi abe khona ngo 10 o'clock ahlangane le leadership yebandla lapha eParliament. Asilandeleleke le nkulumo ngeva kwalowo mhlangano zoyenza ngolesithathu ngo 10 o'clock. Kunalokho abakubiza ngesilungu bethi talk is cheap. So ake silinde ke sibone bese siyaxoxa after that.
Ukufaka umne wabo kaTsvangirai kungatsha zebandla lenu lingathi kulipha isisindo yini sokuthi ngempela yini iMDC esemthethweni?
Imuli yakobaba uTsvangirai izibandakanela nebandla lethu leMDCT. Ubonile ubukhokheli bebusebhuela mavika ambalwa nje adlulile beyohlangana nemuli. So hayi ungethuki imuli yakoTsvangirai nebandla leMDCT. Uthi umele uTsvangirai by the way. So akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli yakoTsvangirai isebenza nathi.
EMDC Alliance ithi lahluthuna isigodlo seHarvest House lisebenzisa amasotsha lamapolisa. Lina liyakulandula kuyini okwenzakalayo?
Into eyenzakalayo ukuthi EMDC Alliance ibingabhadali laba bantu akade besebenze ukulinda lapha neHarvest House. Base bexoxisana lathi ukuthi bayabona ukuthi into ezikhulunywe ekhoti nakho konke hayi ngempela EMDCT ekhokhelwa ngumama Ukhuphe yiyo kumele tingabi lapha. Basebecela ke ukuthi sithumele abantu bethu masifika laphana sikwazi ukuthi senze i-change over or hand over leyo esikhuluma ngayo. So bafika ke abantu bethu bebe ngu-3 kune-register ke efiliweyo laphana ukuthi ubani usenikeza ubani. Kwase kwenzakala ke ngaleyo ndlela ukuthi esokwenzakele ke ngaleyo ndlela hayi kwahanjwa ngempela bekungabo 5 ngokuthula. Uthe eseyibona ke later uwende lo ozibiza Secretary General we Alliance wase qala ke kuba ngumsindo ebiza abantu abaningi nguye kahle kahle walanda ama boys athi ayangeneli wona into ze politics walanda amasotsha ala. Le nto engiyikhulumayo ikhona ngaphambi kwenkantolo ngoba basuke baye enkantolo bethi bayacela ukuthi inkantolo ingenele. Abayikhulumi indaba yokuthi size namasotsha, abayikhulumi indaba yokuthi size namapolisa enkantolo. Okwenza bangayikhuluma enkantolo ukuthi bayakwazi ukuthi ungacamba amanga enkantolo uyovalelwa ejele. So abakwazi ukuthi baqamba amanga enkantolo bazoqamba amanga beqambela amanga umphakathi ngoba bengawuhlonipha umphakathi. Akuzange kwaba lodlami, akuzange kwaba namaphoyisa, akuzange kwaba namasotsha.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Mashabe Zulu simzwile uDr. Khuphe osesebenza lezano lamasotsha lamapolisa. Khuluma esithi bazaqhubeka bexotsha ama-members of parliament awe MDCA. Kambe kalanhloni na ukuthi wahamba kuma-elections aka-2018 wazuza iqanda, wazuza abantu kuphela 45,000 ilizwe lonke. Namhla sencediswa ngabangani bakhe abafuna ukubhidlisa i-MDCA ngoba bayakwazi ukuthi yanqoba uMnangagwa ngo-2018 baqilibezela. Kabala nhloni na.
Bathi amalunga edale lephalamende angu-103 elithi ngawenu ngawabo njalo bathi kuzavela sobala ngolwesithathu lapho abazahlangana khona lawo. Lithi ningalokho.
Ngiyazi ukuthi khathesi kulabantu abathanda imali njengoba kulobunzima bungaka. Inotho ayikho. Nampo ama MP asebenzela izikhwama zabo. Sebenza lezano ngoba thina khathesi vele silwa lezano omakhuphe laba hayi baphongubiswa nje becathile. Sithi hayi bangazikhethela uma befuna ukusebenza laye abaqhubeki ngoba kusasa kwizolo. Lapha ngizama ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi uthathana lomduli okuthiwa yiMorgan Tsvangirai House. Kambe umduli uzamlimila yini? Umduli uzamkhampenela yini? Hashi Mahlabezulu, thina sithi sizaqhubeka silwisana lobusela sikhulumela abantu abampofu. Khathesi kunje abantu abaningi abadli. Sesisizwa amaphupho engathi yincwala sokuthiwa hashi asambenini siyekhuleka kwenzela ukuthi uNkulunkulu esibizibusiso. Okhuphe labomonzora namhlanje lina elicungula ezepolitics angithi ukhuphe lomonzora bathi bale quorum yokuthi bazahamba baye kwenza iCongress leyo abayiphiwe yiCourt. Namhlanje sebegcwalisa izikhece ze standing committee lakunye konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalabantu sebezahamba besiyathengana labantu bezani babafaka amabizo ethu bathi yibo ngoba vele akula muntu ongasebenzela izanu kenesazi ukuthi izanu ihuquluza inotho abantu bathwele nzima badla inqweqo zomlomo. Mahlabezulu bhatana besilo phakamzilikazi labazukulu kukamambo sithi thina ijuba bazalithutha phambili ngoba umuntu wonke khathesi sesazi ukuthi vele banxwaneleni.
Udokotela Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo umthethwandaba kamantshi izolo wale ukukhulula abesifazana be-MDC Alliance abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa bahlukuluzwa. Umantshi uthe unkosazana Johanna Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Marova balakho ukubalekela icala bengakhululwa. Kodwa igqwetha labo umnumzana Alec Mochadeama uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-High Court. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi owake waba ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usemsulwa ngemva kokuba idale le-High Court lesule icala lokweba ake wafunyanwa elalo ngumthethwandaba kamantshi. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi kulowesilisa lonkosikazi wakhe ababotshiweyo besetheswa icala lokumemethekisa umfanekiso wokuzivazela oveze umongameli Emmerson Mnangagwa enqunu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 basakazi abahle. Siyajabula izindaba enisipha zona nsuku zonke ene manje yonke into sihlala se-update ncancancane. Siyajabula kakhulu ene manje indaba kamakhuphe le indaba kamakhuphe zwisa ubuhlungu lena ngoba into ayenzayo manje ubulala i-opposition esetshenziswa izanu. Izanu eyamsebenzisa I'm sure inkulu kami imali abaphe yona omama lo. Sibulalele i-opposition yethu i-MDC Alliance. Ngengezwa omunye usisi la ngombana usisilo uthe ungikhethiwe luphahla ukhethwe luphahla lona kahle kahle mangabe ipolitiki engayazi angakhulumi ngepolitiki maye ezokhuluma ngokwemhlobo thina asafuni indaba yomhlobo ubandlululo asilifuni sifuna ukuvusa ilizwe lakithi khona manje wena sisi ukuthi ungikhethiwe usehabron why manje mawubona ukuthi mhlambe why ungahamba uhlale eZimbabwe ufunani hebron ngoba phela ukukhuluma into engekho umakhuphe uyambona ukuthi umakhuphe usetshenziswa izana uPF ikamnangakwa umnangakwa lona uye owabulala abantu ngegugura wondo 20,000 abantu ababelahlelwe emgodini webhalagwe abantu abalahlelwe emgodini webhalagwe kumanje izihlobo zethu zikho wena lokhu busy ukhuluma uthumakhuphe umakhuphe uyambona ukuthi lo muntu umthengisi umthengisi wezana uPF thina asena ndaba nomhlobo into esesifuna sesifuna nje ukuthi sihlukane nezana uPF futhi uyishona uyindebele uyiwatwat we don't care so wena mama una mama umama noma ungisisi into oyikhulumayo ubocabanga kuqala mawuzokhuluma usupportana nomakhuphe ufana nokuthi usupporta umnangagwa lo owabulala abantu abayi 20,000 ngaleso sikhathi umnangagwa lo enimsupportayo wena khethiwe uye oyethumela amasosha emathebelelendi siyabulala abantu be careful uma ukhuluma ungakhulumi nje kuphela uzoxabana nabantu
njani bakho studio 7 hayi nasiziphilele lapha enkayi kosikhoko khoko asibona indlala nje kuphela singakuthini sibona umakhuphi kanti umama lo yena vele uzamani umama lo uyazikhathaza lo ngisedi yakhe lo ubona ngani singagezi singavotela umuntu ogela iphanki thina ma esikhanyeni bonke lo mnangagwa ngemlomo ebomvu mnangagwa badlala ngathi kathi siyadubeka nje sithwele nzima ngenxa yabo thina khwaba enkayi vele izinto ithukela sengibezele iyi-300 bantu imota sisagadi sesiphombuka ngabantu nje
yebo yebo umthokazi omuhle ngiyalibengelela lonke kanye nabasakazi othungameli Nkomo Chris Kande yimi Mr. Slovela umpofu special engikhuluma manje lapha kade ngiyakhuluma kade ngiqhuqhuzela wonke umthokazi ukuthi lithuke lihle lokuthi umthokazi kavuke sokusinda umthokazi ebambane okwamanje siyaqhuqhuzela ubana bonke abantu abalandela nabo abantu basempumalanga bona olishimele incubo othokozane khuphi aphume kulezana indawo umthwakazi inkokheli zonke bese zibambana zithi gwaqa phazi kwamthwakazi sebaqhuzela abadala esindlela ncube uGeorge Mkhwananzi umqondobazi magwawa ugonya uMoses Mzila Ndlovu lonke lezindawana ezishene wonke uJonathan lanxa izandla zakhe ngcweliswe izano sithi asibuyeni sihlanganene sonke njengomthwakazi omuhle sihlangane labo mqondisi sikhethe inkokheli yethu njengomthwakazi ezokusimela bese sikhetha amalungetho edale lephalamende kathi namakhansili ethu esizokuwathuma kulelani ilizwe lasezimbabwe kubana bekhona ngale iphalamende bekutshela abantu bezimbabwe ukuthi umthwakazi ukuthi isikhathi sesikwanile sokwanela ilizwe likamthwakazi okufanele ukuthi libuye ngoba sesincindezelwe kakhulu yilaba abantu ngakho besiyanxusa ukuthi mthwakazi omuhle vukani libambane lingasetshenziswa yilaba abantu basempumalanga 2023 asifune mvoti kamthwakazi ukuthi ayezokungena Chamisa uthi ezangena kumnangagwe lonke lina ma MPs eliphansi kwa Chamisa lomnangagwe elengapha endaweni zikamthwakazi imigezi indlela lifakela amathambo ngoba licenile manje akusela MP oza kwedene ungaphansi kwamnangagwe oza kwethu ngaphansi kwa Chamisa ezokuthi umthwakazi utholakale emfakele ucha kuye ngakho ke wonke ama MPs councillors sesifuna ukufakela abantu abakamthwakazi ngoba Chamisa kamela ngamthwakazi umnangagwe kamela ngamthwakazi lonke lina lingaphansi kwabo elithinga MPs namakhansila yazini ukuthi ngaphansi kwamthwakazi ligcinile ukuthi kwakhona kuthiwe kulokhu khansila kombe u-MP kamnangagwa kombe okachamisa uchamisa njalo into yakhe naye igcine ukuthi uma ebuya ngapha kwamthwakazi ezokugampela ngekhukhura wonde kade oyisemkhulu naboyise kade bendawonye nabomgabi bebulala abantu bakithi voka mthwakazi voka Mr. Slovela Mpofu
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthetho ndaba weSupreme Court eMelika izolo unqume ukuthi abaqhathi kabalalungelo lokubandlulula izitabane. Ele mali lona lithi kulamasotsha alo angamajumi amavili lane acadamelwe abulawa ngabantu ekade behlome ngemibhobho izolo. Siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umongameli Donald Trump namuhla ukhangelelwe ukwethula iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapolisa ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe kuqhubeka. Ukutshengisela lokhu kuqale ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya udaba lokubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa amhlophe eMelika sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ukwenzakala eAmerica nkomo lakubo Britain lamanye amazwe lawathuthukileyo kuyadabukisa kakhulu. Amazwe lawo athi athuthukile ayikhona ngezomnotho kuphela, bathi they are civilized, bathuthukile ngendlela okwacabacabanga ngayo. Alright, thina ke bebethi thine Africa cabangi i-civilization ayikho kithi into ezinjalo, that's why they even colonized us, ngoba bona they are superior, bacabanga ngcono. So one, indlela aphatha ngabantu abamnyama, we don't expect that from abantu abacivilized. But then usukhumbula ukuthi vele basicolonize laba bantu. Abantu abamnyama base-America beza njengezigqili, ama-slaves 400 years ago, angithi. So leyangqondo yokuthi laba bantu balokhu beyizichaka zethu, beyizigqili, ngiyakholwa mina ukuthi le ngqondo isesekhona, ayikapheli. Okwenza ngabo Abraham Lincoln ukuthi bethi hayi akusela sigqili wayukuyenza nje ngesikhathi sangkhona, but ukuthi ibe kugezi lokususa engqondweni zabantu abamhlophe abazange bakwenza, ikho la namhlanje lokhu sina kanjalo. Okubuhlungu ukuthi kwenziwa ngumuntu ophethe umthetho, i-police of all people. So i-racism ayikaphela America, ingqondo naleyana ukuthi izigqili zethu lokhu khona, no matter bengazi bebe ngabantu abasivalized njani, is still there umhlaba wonke nalo i-western world. Labo esithi abaphumelele ungalanzelela ukuthi abaphumelele ngenxa yami ngokuthi basebenzisa amandla omuntu omnyama. I-France nkomo zananza ukuthi iwine i-World Cup ngakhala abadlali babo bebhola, maybe i-team yonke nje ngaphandle kwamuntu awo-1 or 2 wabo Antoine Griezmann. I-France ngabantu abamnyama. I-France umnotho wayo, i-economy yayo iphethwe ngamazwe e-Africa, o-Senegal, o-Cote d'Ivoire, o-Burkina Faso. Imali yabo abayigcina ngathi e-France. So those guys, they are still driving economy e-France ngomuntu omnyama. So i-colonization nkomo ilokhu ikhona.
So kuleminyaka abantu abansundu bekhala ngokubulawa mahlayana ngamapolisa amhlophe. Kodwa lalamhlanje akula lutho olukhanyayo osolwenziwe, babulawa njalo nje abantu. Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa, lungaqedwa njani lolu daba eMelika?
Ofunakala nje ukwengeza inani lamapolisa abangabantu abamnyama. Now kuma communities okuhlala khona abamnyama angazi indawo zenu ngabe ukuthi zivuza kanjani, nginike nje ibizo ngithi for example eMakhokhoba. EMakhokhoba okuhlala abantu abamnyama, ngeke uye ukuthi amapolisa agcina umthetho eMakhokhoba kube ngamakhiwa. Vele nxa engena eMakhokhoba lo mlungu uza feel insecure, yikho ahlafike ekhipheni umbhobho ngoba uzizwe under threat. But ungafaka umpolisa ngumuntu omnyama eMakhokhoba kube yibo bagcwele khona phambi. Nxa ukuthi isigaba ngesigaba kuphiwa 50, eMakhokhoba ihliphiwe 50 abantu amapolisa abantu abamnyama, uzafica ukuthi udlame lwamapolisa ebantwini abamnyama luzakwehla. Kodwa ungafaka amapolisa angamakhiwa eMakhokhoba sizaba le problem. And then e-Hillside ohlala khona amakhiwa kube njalo, la kuhlukume amapolisa angamakhiwa anjani agcina ukuthula khona ngale. So I think leyo ngaba isolution isebenza e-America.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba sixoxela ekwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387. sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esicatshangelwa ukuthi ngesetyphoid elokijini leluveve kobulawayo. Ibandla leMDCT selikhethe umne wabo kaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba lilunga leNational Standing Committee yalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Thank you.